Uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulaleyo kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu yimpi ese-Israyeli, phakathi kwe-Israyeli yeHamas, phakathi kwe-Israyeli le-Lebanon. Abuye njalo athathe eye-Ukraine le-Russia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina, esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona eMexico, kayitshintshe iCanada, kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi uzaqala ngazo zona lezo ngokuba yinto azithembisa kakhulu. Kanti-ke futhi-ke eyokufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambile vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathele lalokho okunye
iMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzahlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwe imithetho lamalungelo kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uzakwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi, ukuthi ubudlelwane lobu buyayenza i-America ibe greater gain, njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi lawa amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. Uzabe khangela ukuncintisana le-China, uzabe khangela ukuncintisana le-EU, uzabe khangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo, kambe lapha lalaphana uMelika izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga, engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa kubusa abanye abantu abangasothama.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngozibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale womabili ePhalamende?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party, okuyiparty yakhe uTrump, iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika akukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwanga kuseduze, othole ukuthi abangene lo nyaka mara baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona umthetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemvabe iminyaka emine. Ama-senator eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi uPresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana noTrump ngoba kuzabe kulula. Ngakho-ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye icandidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So ku-House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenethi kungaba lobunzima lapha lalaphana. Kodwa-ke hhayi, asoze kube bukhulu ubunzima, kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.